into ezikhonzathi esingizibone ngiseselilunga lephalamende into eqakatheke kakhulu abantu abamele basukume bahambe bangayeke thithi beyekele abantu abephala benxabebuya laphana beyekele ukalalo beyokuzwa ukuthi kuhamba njani njalo labo bafake imibono yabo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi uZulu asukume ayofake umbono wakhe ngoba ibhajeti leyi iza iaffecte wonke umuntu endeni zethu. So nxa singasahambanga khonaphana imbono yethu asoze izwakale ephalamende.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa kuthi idala lephalamende lingakhuluma labantu imbono yabantu ayijalanga ukuthi ifakwe phela kubhajeti yabo ikhona kwenziwa kuyini?
No, asiko kona lokho mnumzane lathi njengoba ngikutshela so mina njengabasephalamende into eyi-one engayinazelelayo abantu kabasukume nxa kulama-consultation lawa nxa abalungu ephalamende buya. Mina bengikulokhuzeni bengikubhodi local government noma lapho sabhoda kona zisilungisa indawo even amashopu lazizi act lani lani abantu ade bebuya bebethiwa balutshwane. Ngabe-ke ososhesi lona imibono layo ibanjani iba mlutshwane futhi. So ayisiki ukuthi ona iphalamende ayithathi izinqumo ezifana ngabantu ikwenze khonoko iyakwenza izikhathi zonke but uhluphe ukuthi abantu kabasukumi ukuthi bayekhuluma imibono yabo.
Kodwa imboni ngaba mlutshwane golide sibili akutho ukuthi phela bangathatha konke bekufake kumbe ngaba mningi kakhulu abasuze bethathe konke. So nxa abantu bebalutshwane ngibona ngani ngxa yobungcono akunjani?
Mina ngihlala ngisithi kona umuntu owodwa awufani leminwe isihlangane yonke imihlanu. Ngakho-ke njalo nxa kukhathele kokuntu kuthina nxa siba ningi kuba ngcono kulalapho nxa siba lutshwane. So mina ngibona ngazathi ukuba baningi kwethu kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukubana imzwisiso yethu le scope of understanding yethu ilayo iqhele ibe banzi. Lokhu yikho kuzayenza ukuthi kona impumelo yangikhona phose mhlawumbe iphume ngendlela esiyabe sikhangele ngayo njengoZulu.
Ye, nxa ukuthi abantu sebefikile kholapho-ke kukhulunywa ngezinto ze-budget. So siyabona ukuthi okunye phela abantu bacabanga ukuthi enxa yizinto ezingana ziqedakali zamanombolo amaningi into ezinjalo akubatshela abantu ukuthi vele kuyabe kufunakalani.
Well into yonke ayiphonge uba yindaba yenombolo kuphela. Kukhona okuningi okunye okukhangelwayo mhlawumbe sithi because njengokuthi kona imali ekhona isetshenze njani iniwe njani ama-ministry athiyetshiyeneyo lawo esilawo. Mina kathesi mnanta uZulu kumele ngabe uyashukuma aphume akhulumele phezulu kwe-ministry of health ukubana ngabe iyangezelelwa imali izibhedlela zilezi zithole imithi ekwanileyo zithole izinto ezikwanileyo enjengemibheda nemishina eyokwelapha abantu abagulayo. So mina ngibona ngazathi i-ministry of health iyadinga sibile usekelo lukaZulu ukwenzela ukuthi kona phose wonke umuntu la ogulayo akwanise ukuthola ukwelashwa okugcweleyo njalo okusuthisekayo. Labakhulu bethu bakwanise nabo ukuthi belashelwe khona eZimbabwe njengomuntu wonke. Kodwa lokhu kuyaphuma ngokuthi nxa i-ministry of health iphiwa imali eneleyo ukuthi ilungise izinto zonke lezo.
Ye, kulabanye abantu ababona ngazani nxa kusenziwa khonokho kuzakuthiwa hayi lezi zinto zezanu kumbe lezi zinto ze-MDC kume njani.
Yikho lapho kulahleka khona oluningi lwethu khonaphana. Uhulumende nxa ebuya ngephalamende kuma-budget consultation kumbe amanye nje ama-parliamentary portfolio committees atshiyetshiyeneyo asiyo zanu p f khonaphana ekomithini yona lani ehamba ibhoda ebhajeti kwabana uzathola ukuthi ona bakhona ama-m p awezanu p f ye kodwa bakhona futhi ama-m ps ozawathola abe-MDC alliance kumbe ama-independent nxa bekhona babekhona baphana. So yikomiti yepalamende yikomiti yomuntu wonke okazulu wonke. Ngakho-ke lingakukhangeli ngokwezanu p f cha ngokwelizwe lethu ngokwesizwe sethu ukuthi silungise njani sindawone asikho kwamabandla nxa sesifike ephalamende ngale sesiwakhiphile amabhathi lawana ebesiwagqokile sikankasa sesigqoke amabhathi awusebenzela ukuthuthukisa isizwe sethu.